Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 kuLwezi 2024 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli welinye lamacele ebanda eliphikisayo elesiCCC, uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe bafunyanwa ngumthethwandaba belecala lokwenza umhlangano ongekho emthethweni.
Nakusiba le-advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV, khonokhona kuyancedisa kakhulu and kupha ihope ebantwini abaphila lomkhuhlane lo.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele e-Doctors Without Borders ithi isithole ijekiseni ehlatshwa abantu abaligciwane le-HIV. Kulokhu futhelana kwele-South Africa okuvinjwa obokuza ukuba bengabi lamabhizimusi ezitolo okuthiwa zithengisa ukudla okubulala abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli welinye lamacala ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Jameson Timba, labanye bakhe abangamajumi amathathu lambili bafunyanwe namhla ngumthethwandaba kamantshi belecala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Abantu laba besebehlezi behlale e-Zuman Prison okwenyanga ezinhlanu, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abanye abakubandla le-CCC abangamajumi amathathu ababotshwa loThimba batholakale bemsulwa. Babotshwa mhla ka 16 Hlangula besendlini kaThimba eHarare benanza usuku lweDay of the African Child. Umantshi uMnumzana Colette Ncube uthe uThimba labanye bakhe bathaya amapholisa balimaza ababili njalo bagongoda imota yamapholisa. Uthe bazagwetshwa ngeviki ezayo. Kulababili abatholakale belecala kodwa ukuthiwa babengekho ngesikhathi icala leli lisenzakala. Amagqwetha kaThimba labanye bakhe achasise ngokwenzakale emthethwandaba. Omunye wabo ngumnumzana Webster GT osebenzana nenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Judgment was delivered of which the court made a finding that 30 of the 65 were not guilty and the 35 were found guilty of the offense of participating in a gathering with the intention of causing public violence.
UGithi Kubeke City uyadanisa ukuba uThimba namanye amalunga e-CCC abotshwa lawo sebehlale e-remand prison isikhathi eside.
And the matter has been rolled over to Monday 25 November for the pre-sentencing.
Olwela amalungelo oluntu obesemthethwandaba uMnumzana Peter Ncube uthi okuziswa ubuhlungu kuba abanye batholakale bengelacala ngemva kokuhlala isikhathi eside ejele.
Ukukhululwa kwabantu laba ababebotshiwe ade bebotshiwe uJason Timba kutshengisa ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kutshengisa ukuthi bebengabantu ade bebanjelelwe baphuma ukubanjelelwa ngomthetho nje, umthetho wona lo obambelela abantu xa sebebakhulile. So siyabona ukuthi bebevele bengabantu abangelacala bede bephuma ukubanjelelwa njengabantu nje ngentweni engekhoyo, intweni ezibephuma ukufela amakhukhu njengegundwana.
Ngolunye udaba owayengummeli wemkoba North edale liphalamende umnumzana Amos Chibaya namuhla uphiwe imvumo yokubhadala isibambiso sebail lidale le-High Court. Wayethethwa icala lokuthi wahamba ngontulikazi lonyaka emthethwandaba ukuyadingisisa okwenzakala kuThimba nabanye bakhe. Amapholisa athi akwenzayo yikutshotshozela uDlakela. Kolunye njalo udaba uNkosazana Mary Mbayiwa owayelikhosikazi lomsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kwaliwe isicelo sakhe lidale elikamantshi ukuba kulahlwe udaba alethwesayo esithi sokuthethe isikhathi eside ukuba luthoniswe. Idale leli lithe kumele aphenduke ekuqaleni kwenyanga ezayo lisithi ukugula kwakhe lokungafuni ukuma edale kungaphazamisa amalungelo kaChiwenga. Wetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele e-Doctors Without Borders ithi isithole ijekiseni ehlatshwa abantu abanegciwane le-HIV iyaziwa ngokuthi Cabotegravir kumbe i-CAPLA yona ezaphiwa amazwe akhoqela ele Zimbabwe, Mozambique, Malawi leSwatini. Umuntu engahlatshwa ijekiseni le uyahlala inyanga ezimbili enganathi amaphilisi kumbe uphi umuthi wabantu abale-HIV. Incwadi kwezempilakahle zithi ijekiseni le iqakatheke kakhulu ekulondolozeni impilo yabantu abaphila legciwane. Sixoxe lomunye olwela amalungelo abantu abale-HIV, uMnumzana Dumisani Nkomo.
Khona lapho kwempi yeZimbabwe yikho lapho esingathi khona singaba sayibihlombe nakhona lokho, ngoba nakusiba le-advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV, khonokufana kuyancedisa kakhulu and kupha i-hope ebantwini abaphila lo mkhuhlane lo. So nxa kuyikuthi khona lokho kuliqiniso sibili, ngoba into esiyizinto yabo usuzwele enewsin until uzuzibone practical sesenziwa. Nxa ziqiniso i-government titshali sombe ikakhulu i-NGO naleyo okuthiwa Doctors Without Borders basebenza bele government. We know ukuthi i-government ingabe lama-challenges athize in terms of ukusebenza ikhangelana le needs kumbe iy'ndingeko zabantu abathula lo mkhuhlane wamagciwane. So le jekiseni yelinye le elisithi hope lethemba elokuncedisa kumbe enxa elizaphathisa abantu abaningi ngamafitshane ngingatsho njalo.
Zona inhlelo zokunakekela abantu abale-HIV eZimbabwe kathesi sikhuluma nje ungathi zihamba njani? Siyazi ezibhedlela eminye imikhuhlane zokuthiwa akula maphilisi akula mitshina. Inhlelo ze-HIV zona zihamba kuhle na? Kuyatholakala konke?
Kuma-ARV singathi yebo, lanxa kukhula but kukhula kwangikhona isifo lokwanokuvezayo ukuthi kuyakhula, ngoba siyabe sikhangele ukuthi ama-supplies lawa abe 100%. Ngoba nakuyikuthi kungethuleki ukuba lama-program asasileyo, one suzafetha ama-problem ikakhulu people living nge-HIV and AIDS, ngoba enye into esikhuluma ngayo yindlala. Abanye abantu they are even defaulting ngesizathu sokuthi uyesaba ukuthatha ama-drugs lawo on an empty stomach. Ziyahamba inhlelo but ikakhulu lapho ezihamba khona kusemadorobheni, that's where lapho isingani zilohlupho khona. Ema-reserva kule challenge, ngoba even ama-NGOs wabona ezivele bangumsindo, they make noise besedorobheni but ukuthi kube semaphandleni, ngoba they are more vulnerable people khona ngani. So we are hoping ukuthi they will improve as time goes on, but vele kujayi kwasukela vele kungani kuyakhulakhula kusenzenzalo kodwa kuhamba, but sikhangelela ukuthi kube le-effort enkulu enziwayo. Angithi uyakwazi ukuthi umuntu ungamsola kakhulu ugcine ayesevele sesiwa ne-problem, but khona lokho okuncinyane abakwenzayo sibona ngani okwakhathesi kuyancedisa sibili kakhulu.
UMnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV bexoxa ecingweni lomthungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokubhubhe omunye njalo umntwana elokitshini leSoweto ngemva kokudla ukudla akudinga esitolo esisathuthukayo esikasomabhizimusi wokuza. Lokhu kudale ukufuthelana okukhulu osokuthiye izizalwane zakwele-South Africa zitshaya phansi ngenduku zisithi asafuni ukubona ngitsho lo yedwa umuntu wokuza oqhuba ibhizimusi lezitolo ezincane lezi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Amapholisa avule omkhulumlilo eDiepkloof eSoweto ngesikhathi izakhamizi zifuna ukudlithiza ngamazinyo abokuza abethengisa esitolo sokudla esathuthukayo okucatshangelwa ukuthi yiso esithengise ukudla okubulele ingane. Ukhansila weSoweto unkosikazi Brenda Dami utshele Studio 7 ukuthi lingane efileyo labangane bayo abathathu ithenge ama-chips kulesi sitolo. Ngemva kwalokhu waqala ukuhlanza eguqula amehlo etshengisa ukuzwa ubuhlungu esiswini. Uhle wafa engakafiki esibhedlela, kwathi abangane bakhe ababili omunye uphenduke esibhedlela kanti omunye ulokhu ebangwa lezibili.
Simeleni, how many bantwana bethu bayashona. Umntwana nomntwana bathole imali uzogijima yotela snacks. I'm hurting as a parent, I'm hurting as a community leader, I'm hurting as a counselor. Kuthi Alexander, all over abantwana bayafa sithini.
Isakamu se Diploof umnumzana Moses Bot uthi ngemva kwalesehlakalo abukuza bonke abalalezi isitolo abaphume baphele eSoweto kungakonakale.
Shop lawo abantu. So sizazi ukuthi abantwana baphile. Ama-sponsor shop wonke avalwe. Then lama Pakistan babuye lapho phuma khona. Bawasibulalela abantwana, babulala isitsho, babanikeza nama-drugs. Awathingisele nama-drugs. So they must go.
Umkhokeli wenhlanganiso Operation Dudula eyaziwa kakhulu ngokungemukela bokuza kumabhizimusi aselokishini lemisebenzini engadingi amakhono, unkosazana Zandile Jabula uthi uhulumende weSouth Africa usehlulekile ukuvikela izalwane zakhe, ngakho sekudingakala ukuthi izalwane zakwele South Africa zizivikele.
Silokhu siluza iy'ngane zethu, and we have a president that keeps prioritizing foreigners over us as citizens of this country. I think the only solution to this thing is ukuthi they need to declare a state of an emergency, because we are in a crisis. We have influx of foreigners, they come in and out, they don't respect the laws of this country.
Lesihlakalo senzeka ngesikhathi umongameli Cyril Ramaphosa esanda kumemezela ukuthi bonke abalezitolo esathuthukayo lezi kufanele babhalise kabutsha, baphiwe imvumo entsha kulandela ukufa kwabantwana asebefika amathumi amathathu 30 ngemva kokudla ukudla abakuthenge kulezi zitolo eziqhutshwa kakhulu ngakokuza. Okuviyo labesifazana kubandla le-Patriotic Alliance, unkosazana Victoria Africa uthi akusoke kwenzeke ukuthi bavume ngitsho loyedwa umuntu wokuza ngokuthi abhalisele ukuqhuba ibhizimusi lezitolo lezi ezincane.
I-president yethu uyasidelela, akasihloniphe as a country, and loo nto leyo yenza ukuthi kube nzima ukuthi thina nathi siaba ma-South Africans simhloniphe. Into ayenzayo akanandaba, angeke sithi sikutshela uyibonela nawe ukuthi abantwana bayashona. Wena as a president uthi mabahambe bayoregister indaba amaphepha, yena lama product basidayisela wona se azolungisa indaba amaphepha.
Uhulumende uthi bonke abaqhuba amabhizimusi okudla kuzafuze babhalise ngemva kokuhlolwa kwendawo abathengisela kuzo kanye lamaphepha abo okuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Iningi labeZimbabwe lithi lokhu kuzabagcwalisa amagabha avuzayo njengoba indawo abathengisela kuzo zingeke zipasiswe, kanti abanye bathi abalawo amaphepha afunekayo ukuze babhalise. Iningi labo bathengisa ukudla okuphekiweyo emalokishini abalisa iHillbrow, Beria, Newveld, Tembisa neBrampisha eSoweto. Mayefido 7, Johannesburg, kwele South Africa, nguThuso Khumalo.
Sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika umnumzana Donald Trump usekhethe uDokotela Mehmet Oz, owaziwa kakhulu ngohlelo lwezempilakahle olwezi Dr. Oz Show, uba akhokhele uhlelo lwe-Medicare lezinye. UDokotela Oz uzahlolisiswa lidale leSenate lingakangeni esikhundleni lesi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abantwana abafika izigidi ezimbili 2 million babhekane nendlala eyesabekayo kule South Sudan okulempi yemvukela. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Ngesikhathi eleMelika lilungiselela umbuzo omutsha ngozibandlela ngomnyaka ozayo, umcebisi kahulumende weMelika ubona ngendaba zekhaya umnumzana Jack Sullivan usekhulume kabanzi ngodaba lwezomvikela eMelika. USullivan uthi uma kukhangelwa ngemibono ejulileyo kusobala ukuba eleChina lifuna ukukhokhela kukho konke okwenzakala emhlabeni wonke jikelele eminyakeni elithumi engamathumi amabili kusiyafika amathumi amathathu elandelayo. Uthi lokhu yikho kumele kukhangelisiswe kakhulu nguhulumende ozangena ngomnyaka ozayo. USullivan uthi kuqathekile ukuba eleMelika leChina abe lendlela ezikhanyayo ezokukhulumisana okulenhlonipho.
Uto kunye njalo ukatekileyo yukuba kube lokukhulumisana mayelana lezebutho. Uthi okusinda elemelika okwamanje kwezokudlelana lamanye amazwe ngokwenziwa ngele Iran elamaqembu amaningi ethusela elemelika emhlubulweni weMiddle East. Uthi kumele udaba lolu lulungiswe ngesiphangiphangi. Usulivani uthi kusenzakala konke lokhu elerussia lihlasela ngamandla eleUkraine ukwethusa amazwe asemhlubulweni weEurope. Uthi udaba lolu lwenza kube lokungahlaliseki kwezomvikela endaweni le lemhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu kwengezwe ngokwenziwa ngele North Korea eselithumele ibutho ukuba liyencedisa eleRussia. USullivan uthi kuqakatheke njalo ukuthi kube lokusebenza ndawonye kwelemelika ukwenzela ukuthi kuphathwe ngemfanelo ezokudlelana lamanye amazwe. Uthi lokhu kugoqela ukuncintisana leChina kukho konke okumayelana lezomvikela lokunye. USullivan uthi kuningi okwenziwa ngelemelika elifisa ukuba lobudlelwano obuhle lamazwe afana lasemhlubulweni we-Indo-Pacific. Ugcizelele esithi lokhu kungaqiniswa ngokudlelana ndawonye kwabantu bemelika. Uthi kuke kwenziwa okufanayo okumayelana lelizwe le-Ukraine edalele House of Representatives kanye nele-Senate kuvotelwa ukunika ele-Ukraine imali yokulwisana lele-Russia. Ngakho-ke uSullivan uthi ngombono wakhe labanye ababona ngezomvikela lokhu kumele kuqhubekele phambili. Uthi kumele uhulumende ozangena embusweni akhumbule lokhu njalo athathe amanyathelo afanayo. Uphinde wathi akulayela uhulumende ozangena esikhundleni yokuthi adlelane lamazwe angenza elemelika lizivikele sonke isikhathi. Uthi lokhu kugoqela ukuvikela ilizwe ekusetshenzisweni kwemitshina yakulezi nsuku. Le yimibono kahulumende wemelika. Zimbabwe. Izakhamizi zithi indlala ilokhu isidla ubhedu elizweni ngenxa yesomiso lokuphidleka komnotho welizwe nanxa uhulumende emanyane lenhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe esithi uqhuba inhlelo okufanele ziphathise abaswelayo. Ukuze sizwe okwenzakala emadolobheni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo weZimbabwe Congress of Trade Unions kugatsha olungentshonalanga yelizwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Silabantu awunazela ukuthi balengadi abaziphiwayo, abantu abadala balalaba abathi kubana bancediswa balengadi abaziphiwayo. Ungananzela izilimi ezikhona laphana kusayizilimi ezinhle kakhulu. Yebo silezikotsho, abantu bayezikotsho, baye balamabholo kuyathelelwa khona bala kwenziwayo. Kodwa sofike sibangene sokuthi kathi ezingaku uyathola amanzi ezulu oyiwa amanzi anothileyo kwezokunathisa izihlahla ukuba nabantu baphumelele. Kanti ezingakulezi zimfa uyabona abantu badonsa nzima ngoba nijhile ukuthi amanzi abe nekho isikhathi esiningi. Kulezi zimfa kuyatshengisa ukuthi kule ngozi yokuthi abantu basuka bahlale bebaningi khonaphana. So kuletha ingozi yokuthi engxenye singaba le mkhuhlane ethihleneyo eyabo-cholera eyabo-typhoid khonaphana ukuthi abantu iyayijini yabe isuke iyehle iye phansi. Ithisa kangako uzananzela ukuthi ama-temperatures aphezulu kakhulu. Kudinga ukuthi abantu banathe amanzi amaningi, abantu bageze. Siyabona ukuthi emalokishini lapha abantu ukuthi ababhalise ukuthi kule ngane ezibhalisa abantu. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi kuleyo kuyathenjiswa asikahlangani lako sikuthi abantu bethu bebhalisile bese kuthiwa hayi bazancedwa ngokudla lokhu lalokhu lalokhu. Njalo phela loko sikunanzela singasikhuluma ngaleyo ndlela khathe sokulala into yokuthi abantu sebelima emadolobheni okuthiwa i-urban agriculture kulo mnyaka ophelele owakwenzakalanga so abantu vele sebebhali kwendlala. So kusuthi lakathi sabanye abantu baswela ngoba le mpumi imali yempumi ayikho, imisebenzi ayikho. Sibone lo imikhonomo elizoethu vele awufile, abantu abasebenza abaningi ama-factory avalwa. Kula bantu vele abadla kanye ngelanga khona bemadolobheni koBulawayo. So kusenza impilo yabantu emadolobheni badonse nzima, kuphosephose akufanele khona ngale makhaya. So njalo kwezindawo siyathola kulokhu khonona ukuthi bona abantu ababhalisayo abazi ngalo we-social welfare. Kuyabe kungathiwa ubani silane abaqhathiwe izisebenzi kahulumende. Uthole ngxenye ngabantu abayingxenye yabona amaphathi ezombangazwe. Khona kwakuhle ukuthi sokule ngozi yokuthi engxenye kulabanye abantu abangagcina bengatholanga uncedo. Lwani umuntu esekhangela abantu bonaba asebenza labo ebandleni. So ngamafitshane uhlupho abantu balabe eZimbabwe isomiso sithile sibilisazo abantu babazi ubuhlungu esethemba ukuthi encane yinkosi ngala yayisiqhawukela kunganizwe lezi mhlupho encane zinehla ziye phansi kodwa wakathi ethi hayi sesiqongweni sesohlupho le ndingeko zabantu eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Ambrose Vindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yelela amalungelo ezisebenzi ezeCTU kusigaba sentshonalanga yelizwe. Wexoxa econgweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yeah, Studio 7 bivuka njani basazwe kabahle. Yeah, hayi sibonge lapha umhlonishwa ubaba uMoses, hayi umtshelile ubaba uChuma. Awuzwile futhi labanye abangani bakhe abazwile abasebandleni lokwehluleka. Bese ngisithi mina ibandla lokwehluleka mali yehlulwa ikusupplier ubulawayo ngogetsi. Kuthi ukuthi ma kungase kwenzeke ukuthi amalungelo abantu ayalandelwa no-constitution. Kuthi ukuthi kuyabe sokunzima phela ukuthi wonke umuntu oyi-citizen yaseZimbabwe kufanele athole ugetsi, kufanele athole amanzi. Uma behlulwa ikusupplier nje lezi ndawanyana ezincane ezisanogetsi okwamanje. Sokufanele ukuthi be supply district by district, ward by ward, sebhuku by sebhuku. Futhi ukuthi phela kuyaba yinkinga yonke phela. Kuyacaca ukuthi kuyi-indication ukuthi iZANU-PF libandla lokwehluleka, lezesayangkhona kuyilibandla lokwehluleka.
Studio 7 njani ngofela uqinisa lokukhulumayo. Ayi seyifike iZimbabwe sigoqe izandla sifukile kuwukuthi sibona amanye amazwe alwela izwe labo. Thina iZANU nalabo boJuma ababhizi bekhulumela iZANU nako manje sokuthiwa izinduna sokumele zibambe imihlangano yokuthi abantu babulawa kanjani ku-ground. Labo ngibonga abantu becholocho labo abantu abecholocho abaqine impela vele ilena bengayifuni izinduna bengazifuni ukuthi zize zizodlintuza. Abeze bona angithi kuqala babethumele amasosha abuthi azobulala manje akuze bona-ke phela bezosho-ke phela bona ukuthi laba abantu esasibabulala sasibabulalela ukuthini. Kungathi abantu becholojo bengaba yisibonelo kwezwe yonke indawo emadibheleleni ukuthi kathi kwakubulawelwana babebulawela ukuthini, babeyenzeni laba abantu ababulawayo. Ayi njengezani madoda, hayi manje ezikolweni abantwana bafundile ukuthi esikolweni ma ungathi uyafundisa umntwana ungehlelwe ukubhadala ungugogo, ungukhulu, ungumama ofelokwazi, ungubaba awunamfazi. So kuthiwa kungcono kuzothathwa lo naleli tafula la kuzodlela khona laba abantwana, kuzothathwa leyo mbiza la kuzophekelwa ezophekela laba abantwana. Lo mntwana ma kuwukuthi uthathwa leyo mbiza kusasiyophekelwa kuphi?
Studio 7 linjani mthokazi omuhle. Hayi ibandla lezana mthokazi ngeke lize lishintshe ngoba imfundiso abayitholayo iyo le yokubulala abantu abayithola vele zisuka kumkaba lakhathe sisaqhubeka kona lapho ngeke izitshintshe noma kungangena iphi i-youth still kuzolokuhamba ngaleyo mfundiso ngoba imfundiso abatshelwayo ukuthi ma into zihamba kanje kumele nibulale ukuze into zihlele zivuna bona. So ukuze nje kutshentshwe kuzomela nje ibandla leli likhitshwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sineqembu lezomculo werumba kumbe ichibilika elizibiza ngokuthi induna zedale elikhokhelwa nguBarry Sboniso Phumuzile Dube odabuka eDandanda eLupane. Wamanje leli qembu liseSouth Africa. Asizweni umsakazi weStudio 7 eza Jesus Panda ixhupha loDube.
Umholi wenzilo zedale uzibiza Barry Mr. Zibo. Nguye kulaya sizweni elandisa ngembali yakhe.
Igama lami lokuzala nginguSiboniso Phumzile Dube. Ngingu-vocalist weqembu inzilo zedale. Ngafunda i-primary le-creche endaweni yaseGegema khona eLupane eDandanda. makuqedeni la futhi primary studies emhali grade 6 no 7 emhali primary school emagwegwe ngazifunda izifundo zami zaphezulu ze secondary emagwegwe secondary.
Ngubuleli njalo amadlalathi ambalwa uDube ngiyoloba ingoma zentuna zedale ecula ngesilungu umdumo wechibilika
sengilamadlalathi amane lama singles sek amathathu le DVD eyodwa obhala ingoma yimi uBerry Mr Zibo ngiphinde ngihlabele futhi ngiphinde ngibe ngubacking vocalist walo leli qembu so konke nje eqenjini kuphethwe yimi zonke intambo nje izinqumo zithathwa yimi, ingoma zibhalwa yimi, ziphinde zihlatshile yimi futhi. Kume manje i-illegal immigrants, ngitsha nje iqala iziyophela ngesilungu.
Sasibo uvela kugama lakhe lokuzalwa ethi Siboniso. Wena nxa ufuna umculo wakhe usutholakala batshele Berry ukuthi bawuthola njani.
Inambeni zami lezi 0027634341102 emaholi mabobela Dube bazonthola khona lapho noma baye ku Facebook page ethi Berry Mr Zibo and Induna Zedale noma baye ku TikTok ethi Induna Zedale 1 bazothula khona imisebenzi yami lapho. Ingoma zami zikhona ku-more than 50 online platforms. Uyangena nje ubhala uthi Berry Mr Zibo. Ngiyabonga.
Induna Zedale hilo iqembu uBerry Mr Zibo nguye umholi walo. Mpelasonto elithukela kini lonke igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Siyasuka lapho manje silethemba lokuthi lijabela laphosa laqama kwamazwane ye isikhathi savumi kulajoku sixoxa namhlanje ngokuzanywa ngele Zimbabwe elifuna ukubuyela kumanyano we-Commonwealth. Siqhubeke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje lilalele i-live talk lingakhohlwa sibili oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi livele mpelansoto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.